ngikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintinkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, labalaleli kunye lababukeli indawo yonesijenesi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Sizakhangela encwadini yomtshumayeli isahluko sesithathu ivesi lesishumi lesikhombisa i-Ecclesiastes 3 nesilungu verse 17 ithi le ivesi, ngathi enhlizweni yami uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abalungileyo nabakhohlakeleyo ngokubana uzaba lesikhathi sakho konke okwenziweyo sakho konke ngitsho ngakunye nakunye. Indaba leke iyasikhumbuza, ngithe sikhumbuza zinamhlanje ngokuphakatheka kwelothwa isikhathi, ngobana akulamuntu owake wenza ulutho engelasikhathi. Singaba silutshwane, singaba siningi, kodwa konke khona lokhu kuyabe kusenzakala ngaleso sikhathi, kuyabe kuyisikhathi esiphiwe umuntu. Lapha yinkosi uSolomoni ekhuluma ngokuthi wathi enhlizweni yakhe, sekhangele abantu, wakhangela umhlaba lanxa wayeyinkosi, wananzelela ukuthi hhayi, ekuphileni lapha kulezigaba ezimbili zabantu, kulabantu abalungileyo, kulabantu abakhohlakeleyo. Kodwa kokuthaka yikuthi bobabili laba abalungileyo nabakhohlakeleyo uNkulunkulu uzakubahlulela ngemisebenzi abayenza besaphila. Yinto eqakathekileyo leyo. Kakuswelakali ukuthi kube ngumfundi weBhayibheli, akuswelakali kube lilungu lenkonzo ethize. Leli liqiniso elingaziwayo ukuthi emhlabeni bakhona abantu abalungileyo, bakhona abantu abangalunganga abakhohlakeleyo. Njalo ekugcineni kwako konke isikhathi sabo lapha emhlabeni siyedlula. Okukhula yithi kukwedlula kwabo emhlabeni, okukhulu yilokhu abakwenzayo besaphila. Inkosi uSolomoni yakubona khonokho, yakunanzelela ukubana uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abantu. Into enhle ukuthi uNkulunkulu kakukhetheli ukuthi ube ngolungileyo bowe ngokhohlakeleyo. Uyazikhethela wena. uNkulunkulu wakudala wakufaka emhlabeni, wakunika isikhathi sokubana uphile nxa ungilalele usizwa. Khathesi kutsho ukuthi uyaphila ngesikhathi ulaso. uNkulunkulu wakubeka-ke emhlabeni, wakutshengisa indlela enhle yokuphila, ngobana into enhle iyaziwa yinhliziyo yakho. Into enhle eqondileyo nelungileyo uyayifunda, uzifundisa wena wedwa. Inkosi uSolomoni uyasikhumbuza nje ngempilo yabantu. Kanti le nto ekhohlakeleyo uyazikhethela, ungaziwathi mina ngenziswe lokhu yikuthi ukukhohlakala kwakho ungakaziwa ngomunye umuntu, uyakwazi wena nawe. Ngakho-ke iBhayibheli lithi kumbe uyalikholwa umba walikholwa, kangikudingi lokho. Ngikhuluma ngokulunga langokukhohlakala. Olungileyo ngena lwana owenza izinto ezamukeleka khona kuNkulunkulu kuphela, kodwa lemhlabeni esaphila. Sasizameni ukulunga, singazisayikela silahlekelwe indlela, ngoba elinye ilanga sizawaphendulela amacala ethu kumbe imisebenzi yethu emhlabeni. Sengitsho labo babamkhulu okhokho endulo leBhayibheli lingakafiki, babesazi ukuthi umuntu owumuntu phakathi komphakathi umuntu owenza izinto ezibe ungela nhliziyo embi, ungelalunya, ungacindezela abanye, ungelanhliziyo yokubulala, ungelanhliziyo yokuthakathi, kodwa olenhliziyo efisela bonke abantu inhlalakahle. uNkulunkulu abelathi asilondoloza, asinike inhliziyo zokulunga, ezokuqonda, sikhumbule ukubana siqondile asiqondanga, silungile sikhohlakele, imisebenzi yethu uNkulunkulu uzayibuza kithi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekele baba Thixo Jesu, sikhulekela ukubana usinike inhliziyo ezinhle, inhliziyo ezenza izinto ezizaphakamisa isizwe, ziphakamise umphakathi. Kanti ngisenza khona lokho ziyasiphakamisa lathi ngaphakathi, ukwenzela ukubana sithi lanxa sisedlule emhlabeni sikhiye amagama amahle lezulwini kulothi zisamukele, zisithokozele, usiqondise, usilondoloze, sulamandla zibonga ngaphakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintinkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.